phansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becatcha olwe Terrorist Financing Targeting Center TFTC uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe awe Gulf wenelise ukuqinisa impi yokulisana labenhlanganiso zabalwa becatcha ama terrorist organizations emhlubuleni owe Middle East lasemhlabeni jikelele amazwe abamisana leMelika kulolu hlelo abalisa ele Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqhakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lweTFTC ngomnyaka ka-2017 amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatcha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondweswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecwatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khaliti Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele u-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihle ithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika u-Treasury Secretary Stephen Mew Ken uchazise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lweTFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba uSecretary of State Mike Pompeo yena uthi uhlelo lweTerrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bathi anela lumkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weMelika liwabalelwa yimi uMike Hobe weStudio 7.